ekhona lapha ukuthi uSayibhethi Mtsengezi amagqwetha akamongameli afayile ama sitting ama heads of argument nge Thursday efayile ama heads of arguments asesifike ukuthi no bona sebelungiselele ukuthi kuhanjwe enkantolo bathe befayile ama heads of argument amapolisa atholakala ngabantu abahamba besiyadinga uSayibhethi ebudiriro kwabozala athe efike khona ngale asesithi ayamdinga ngendaba abangayichaziyo ukuthi indaba yani okukhona esikwaziyo ukuthi amapolisa lawo ngawe law and order i-law and order eZimbabwe libandla lamapolisa elidila lento esithi thina ngesingizi political cases
seliyenzeni njengamagqwetha babakuthole ngodaba lolu
biluxhumane lami emoyeni wangitshela sasesibhalela amapholisa incwadi nge-Friday ukuthi sizwisise ukuthi kanti uSayibhethi angabe dingelwani njalo ephambaniseni encwadi leyo kayikaphendulwa incwadi ehambileyo amapholiseni njalo encwadini leyo siyatsho siyaphinda siyagcizelela uSayibhethi uzimisele ukuthi ahambe emapholiseni aface whatever allegation yona leyo abamdingela yona ngakho ke bangasiphendula incwadi leyo sizahambisa uSayibhethi emapholiseni ukuthi kube njengoba kunjalo ngoba the law abiding citizen utsho njalo akalacala alaziyo engabe engalidingelwa ngamapholisa kodwa apart from that siyakwazi nje ukuthi kungabe kuyindlela yokumethusela ukuthi angabi continue ngecase lay ngoba sitsho njalo ngoba phambilini sike sathola incwadi evela emagqwetheni akamongameli emela iZANU PF labanye obhethi mpofu lo Chinamasa besithi icase leyo kasiyi-withdraw singayekela ukuyi-withdraw amagqwetha layo uSayibhethi bazacela ama-cost kuthiwa ama-cost bonus profits esitsho ukuthi le loya liyafuze libhadale ngakho-ke sukuyalile lokho sathi hhayi asihambe nini phambili indaba izwakale becela khonapho ama-cost bonus profits bona bebesithi indaba leyi umongameli angeke ahanjiswe enkantolo ungacelanga inkantolo ukuthi kuvumele ukwenza njalo esithi leave to an order ukuthi ubophise umongameli sikuchallenge lokho thina sathi hayi lize lezelelo.